So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 kuzibandlela 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibiyindoda emfikile, indoda njabe lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgabe. Kube kanti ke yena vele uyevele esebenzele ilizwe leneli ube nesibindi sona sokuthi abizele khonokho ukuthi umgabe kame eceleni.
Umphathintambo obebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, ubhubhe namuhla ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
Umnumzana Joe Biden ugcotshwe namuhla ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu phose ayisishiyangalombili 783 belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo kasekho. Uhulumende uthi uMoyo ubhubhe namuhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Umoyi uLieutenant General Sibusiso Moyo wayekubutho njalo wathola udumo ngesikhathi sokukhitshwa embusweni kukamuyi owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017, enguye owazisa uZulu ukuthi ibutho laselithethe intambo zombuso ukuze kulungisiswe okwasekonakele elizweni. Owayelilunga ledale lephalamende kusenate emele iCholocho, umnumzana Believe Gawule uncoma imisebenzi kamuyi.
USibusiso uyenze umsebenzi omkhulu kakhulu, ikakhulu likhangele phela ukukhulula ilizwe akwenzayo lesikhathi asebenze khona sesibuthweni, owaqansa waze wafika lapha ezingeni eliphezulu kwezombutho. Siyananzelela ukuthi lo msebenzi awenzayo wokuletha phela i-new dispensation nalesikiyo, engu-Foreign Affairs Minister, ubambe kahle kuhle kakhulu umsebenzi kohulumende lapha azame khona ngazi zonke indlela ukusebenza exhumanisa kuhle ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe. Uzamile kakhulu ukuthi aveze ubuso obungcono beZimbabwe ngokuengage amanye amazwe.
Elinye njalo ilunga lebandla leZANU-PF kobulawayo, umnumzana Malaka Inkomo usekela lokhu.
IZimbabwe ilahlekelwe liqhawe eliqiniso, iqhawe elingasilo ukuthi uyazenzisa, kodwa iqhawe esibone ngemsebenzi kusukela empini kuzobe isikhathi sesingena ku-Second Republic, ukuthi ngumuntu osebenze ngendlela enhle kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe namhlanje sikhona sizikholisela sibusa singaphansi kukababa u-Idi Mnangagwa. Ube ngomunye wabantu abazinikeleyo ukuthi lo beyiqunywa ngami akhulume iqiniso elikhona.
Omunye oncoma umsebenzi kamoyo umnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela.
Ubaba uMoyo ibiyindoda ebifikile, indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgabe. Kube kanti ke yena vele uyevele esebenzele ilizwe leneli emuva. Ube lesibindi sona sokuthi abizele khonokho ukuthi umgabe kame eceleni. Kuyinto emangalisayo kakhulu umsebenzi awenzileyo. Usebenze kanzima njalo ekuhlanzeni isimo selizwe ebesikade sesinuka khahla phambili kwamanye amazwe. Kasawuqedanga nje wena umsebenzi wakhe.
Umnumzana Xolani Ngwenya, ilunga lemthwakazi Republic Party, uthi ukulahlekelwa isihlobo kubuhlungu, ethi kodwa isabelo seMathebeleland asizange siphathiswe ukuba kwakhe embusweni.
Sikhala labo bakomoyo ngokulahlekelwa ngomunye wabo, kodwa thina ngapha ke eMathebeleland asikazange sibone ukuthi wasinceda ngani, ngoba sathi sibona esengene esihlalweni la esephezulu khonale. Sasisithi uzasinceda ngapha kithi, kodwa hayi azange kufike uncedo lwakhona, wayephelela khona ngale.
Unkosikazi Sanele Donga, isakhamuzi sakobulawayo, ukhala laba komoyo.
Eqinisweni mina umoyo uSB Moyo ngiqale ukuba mazi ngomnyaka ka-2017 ngesikhathi sekhu. Phambili kwalokhu bengingamazi vele. Njalo ngesikhathi lesi esengu-Foreign Affairs Minister, mbona ngani wenze umsebenzi ofe elizweni lethu leZimbabwe. Lanxa ngapha eMandebeleni singazange sibone akwenzileyo okubambekayo, mina mbona ngani maybe okuqakathekileyo yokuthi iziphathamandla kufanele zikhumbule ukuthuthukisa izigaba zazo ngesikhathi zisaphila.
Umoyo yisiphathamandla sikahulumende esesithathu ukubulawa umkhuhlane we-COVID, kulandela ukubhubha kwaye ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri kanye lomphathi ntambo wesabela seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. ULieutenant Moyo uzalelwe eMnene Mission Hospital eMberengwa ngomnyaka ka-1960. Ube ngumntwana wesithathu phakathi kwemuli yabantwana abayisishiyagalombili, njalo waphatheka empini yenkululeko kusukela ngomnyaka ka-1977 ngesikhathi efunda izinga lika-Form 3 eManama Secondary School. ULieutenant Moyo wangena empini yenkululeko ngakwele eBotswana elomza wakhe we-Air Marshal Elson Moyo. Uthe ephenduka ekhaya wavuselela imfundo yakhe, wagcina ethole i-degree lokudlelana lamanye amazwe ekolitshini le-University of Zimbabwe leZimbabwe Open University. Umoyo uchiye umkakhe unkosikazi Lois Mathanda Moyo ongumgcini sihlalo wekhomishini ebona yenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu phose ayisishiyangalombili 783 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus selokhu ifike eZimbabwe laya kumakhulu ayisishiyangalombili alamatshumi amabili lanhlanu 825. Asebefunyenwe belayo bona bakhwele baya kunkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,675. Omunye wababanjela umkhuhlane yisikhulumeli sebandla leMDC Alliance unkosazana Fadzai Mayere. UMayere uthi ubanjela umkhuhlane kulandela ukuvalelwa kwakhe ejele leChikurupi ngemva kokubotshelwa icala lokuloba amanga ngosana okwakuthiwa lutshayo elipholisa lwafa. Kumbiko awethu lenamuhla uMayere uthe uyakhwehlela njalo umzimba wakhe uyachisa. Usole indlela izibotshwa eziphathwa ngayo emajele esithi azilakho okokuzivikela kucoronavirus okufana lamasanitizer. Sixoxele umsekeli wakhe umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Babemfake ejeli kulalaba abantu ababulawayo ngomkhuhlane lo. Sibona njenge MDC lesizwe eZimbabwe kuluhlazo, njalo kungumbhedo omkhulu ukuthi iZimbabwe singani gola ama politicians lama activists ibafake emajeli ukuthi babanjwe ngomkhuhlane khona bazasishiya lapha emhlabeni. Sibuhlungu, sibamba umlomo wangaphansi, simangala ukuthi kambe emajeli yikho lapho sokuhlinzelwa abantu bephila na. Thina sazi ukuthi isikhathi esiningi uma umuntu eku remand prison umsulu akalacala ugqoka izigqoko zakhe udludlu okufunayo njalo kahlukumezwa uma yeru yasitshela ukuthi edesesetshenziswa sokuthiwa kayehlakule emasimini yena engakathonisiswa njalo edesihlala labantu izikiwi ezilamacala okubulala lokutshontshela amabhenki esithi kubamba inkunzi.
Kukhona elingakukhuthaza ngomumo osemajele lapha.
Amajeli alabantu abaningi, ijeli elifanele ukuthi igcine abantu abangu-20 ligcine abantu abangu-100 is disproportionate. Ijeli elifanele ifake ligcine abantu abangu-60 seligcine abantu abangu-300. Njalo akula ma-sanitizer, akula ma-mask, kungcolile kulentwala kule mosquito, akula ngitsho lama-toilets izinto nje okuthi khonokuyana okwathiwa ngu-Smith iZANU-PF government ifike yaku-inherita. Sicela ukuthi emhlabeni jikelele kulomhlangano omkhulu okhangela ezamajeli ongaphansi kwe-United Nations, the African Union, kungabe bake babuye bazekhangela amajeli e-Afrika njengoba sisazi ukuthi umbuso ngamazolo. Khathesi balamajeli azagongoda abantu babagoli babafake emajeli bafe. Kusasa bayakhohlwa ukuthi umbuso ngamazolo labo bayabe sebebuswa ngabanye abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanta ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma labogatsha lwamajele. Umongameli weMelika omutsha umnumzana Joe Biden sekhuthaze isizalwane zelizwe lakhe ukuthi zibambane lanxanje zingaboni ngasolinye kwezombusazwe. UBiden wethule amazwi la ekufungisweni kwakhe kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini namuhla.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxanje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lePhalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hathi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
Hi. Kamala Davy Harris do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies.
Uba ngonsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasisithi mbeni kwakuzaba ngomlungu but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachuchisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden baba unkomo usaselibanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba sasho phambilini ukuthi ilizwe leMelika baba unkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi imhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Muringayi uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of government ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngintando kayiphikiswa sekungenzeka ukuthi akwenze konke khona lokhu njengoba kubeka babunkomo ukuthi sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa ngumphathi woma Republicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi woma Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona kuzasela macala azabuye awayitheswe okuyinto ezayenza ukuthi engasabe legitimate ukuthi sengabe ngumuntu ongabe ngumholi wepolitical party.
Ngaphandle kokufuthelana uBiden uthatha intambo zombuso ngesikhathi eleMelika libhekane lobunzima bomkhuhlane we-coronavirus wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 kuleli lizwe. Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Kusenjalo ingcwethi yesicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi ukungena embusweni kukamongameli Biden akusoze kuguqule isimo sobudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kudaba lwesitsheziso zenotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF yiMelika. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kababona ukudedelwana kombuso weMelika usuka ezandleni zikamnumzana Donald Trump wama-Republicans usiya kwezikamnumzana Joe Biden wama-Democrats kungaletha inguquko elizweni labo. Ingcwethi ecubulunga ezombusazwe umnumzana Tshenzani Tungagwa uthi kunje leMelika libhekane lenhlupho eziningi okokuthi ningeke lazihlupha kangako ngokwenzakala eZimbabwe.
Okwakuqala amboni ikakhulu kusiba lokuntshintsha kumbeni esingathi i-foreign policy kusiza eZimbabwe ngoba iningi lamazwe la ale notho sebezikhangela bona. Ngingamnika umzakeliso we-Britain yaphuma ku-Brexit. So ukubona kwami mina beleMelika sebezicabanga bona ngabaseke ukutshona becabanga ukuthi iZimbabwe bengayinceda kumbeni bengasebenza layo. Lakho thina sikhona kugrupu yamazwe lana ngelanotho. Ama iyamelika kayisoze lahlekelwe ma ingasebenzanga lathi. okwakathesi amboni lokho kutshintsha.
Obona ngobudlelwano namanye amazwe omhlaba kwi-MTC Alliance, unkosazana Gladys Hlatshwayo uthi ibandla lakhe limfisela inhlanhla uBiden.
The MDC congratulates President Joe Biden and Vice President Kamala Harris following their victory in
njenge-MDC sithi amhlophe kumongameli Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Isikhathi esinzima kibo sikhangela lokho okwenzakale eCapitol Hill, kodwa bancedwa zingatsha zikahulumende weMelika eziqinisaka. Ibandla leZANU-PF sibone seliphambanisa ingatsha zethu zelizwe ezifana leZEC lezinye, sibona ukuba lenguquko kwele Melika kungabafundisa ukuba amazwe kumele aguqulwe.
American institutions including the judiciary and the
security. Umkhokeli welinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party for Democracy, umnumzana Herbert Jamuka, yena ubona engathi Biden angancedisa ele Zimbabwe.
Why ndisithi kuqhakathekile kuthi ukubekwa kuka Joe Biden. Number one, uJoe Biden ukubona kwami angumntu unenhliziyo elukhuni, like inhliziyo estrong. UJoe Biden ungathi unenhliziyo yokusizela. Ngikhuluma manje, ngikhuluma nendaba yama-sanctions afakelwa ilizwe laseZimbabwe. Sihlala sisizwa abakhokheli beZANU-PF, especially Robert Mugabe nobo-president boMnangagwa nama-ministers akhe, ukuthi ha i-America yasifakela ama-sanctions namazwe ase-Europe. But kwa manje sokuyisikathi sokuthi uMnangagwa noJoe Biden badibanise amakhanda bakhulumisane kakuhle, uMnangagwa azidobe azibeke phansi.
Kodwa umsekeli omqondisi wohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo yena uthi kumele uBiden akhiphe izithezo zomnotho eZimbabwe.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lwemelika. Kumbe kungena uTrump, kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezo zafakwa pheceleza ama-sanctions. Bangeno Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment, sebewa reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani. Thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
UBiden ugcotshwe namhlanje ukuba umongameli wesimashumi mane lasithupha kwele Melika, 46th US President, phakathi womumo wokufuthela nokukhulu kukazulu waleyo lizwe. Ngoba washiye leso sikhundla umnumzana Donald Trump engavumanga ukuthi unqotshwe kukhethwe, esithi waxilwa, ngakho-ke akazange amenzele amhlophe uBiden, njalo akazange abe khona emkhosini wokugcotshwa kwakhe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngokungena embusweni kukamongameli Biden. Ezinye zisithi kuzasiza iZimbabwe, kukanti ezinye zithi ngeke. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kukhulu ezikhangelele ukukubona kuguquka ngobudlelwano beMelika leZimbabwe phansi kwamongameli Biden. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, uthi ziningi isifiso alazo ngomongameli weMelika.
Isifiso engilazo kakhulu yikuthi amazwe la amabili, elase-America lelaseZimbabwe, akhumisane umlotha, kube khona ukusizana ukuthi ubudlwangudlwangu obukhona kwele Zimbabwe, ukuwa komnotho okukhona kwele Zimbabwe, ukuhlukumezeka kwabantu okukhona eZimbabwe, kunye lobugilimbane lokuhlupheka kwabantu lokufa kwabantu ngomkhuhlane we-COVID kuphele.
Kodwa kunobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party, umnumzana Ngqabutho Mabena uthi lincane ithemba lokuthi kukhona okungenziwa nguBiden.
Kasiboni kusiba lotshintsho ebudlelweni beZimbabwe lelizwe laseMelika. Lokho sikutsho ngokuba uhlupho lwaqala ngesikhathi kusaphethe ibandla lakhe elama-Democrats ngo-1998. Okungaba lutshintsho khona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi-ke abe-civil society baqale ukuthi bathole izimali.
Okusekelwe ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
Ngiyabona abantu abaningi sine sicabanga ukuthi uJoe Biden angahle aqambukele kwe-Afrika kakhulukazi eZimbabwe. Kodwa ke alelo iphupho nje. Khona into bangayenza nje ukuthi bazame ukufacilitate mhlawumbe indirectly ukuthi kuwe nenguquko esingathi ama-reforms. Kodwa akulona ilizwe abaliqhakathekisayo kangaka.
Isikhulumeli sezanu-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi okumqoka umongameli Biden angakwenzela iZimbabwe iwesula izijeziso zomnotho.
We appeal to him that he removes the sanctions and look closely at working with the Zimbabwean government, which have been so much.
Sicela asikhuphele izijeziso zomnotho njalo asebenzisane ngenhlonipho leZimbabwe.
So that we can work as one global village. So it is our hope that the sanctions will be lifted.
Umgcinisihlalo wehlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo, Nkosazana Victrice Matutu, laye uthi kukhulu abakukhangelele eMelika lo mongameli wayo omutsha.
Kunengi okwenziwa nguhulumende wakwelakithi okungekuhle esingafisa ukuthi iMelika ingenelele kukho ngesihle, izinto ezifana nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njalo nxa sikhangela iZimbabwe kwenza kube kubi kakhulu ngama-sanctions, unsinyo lolu lukhona eZimbabwe. Siyafisa sengathi uBiden lohulumende wakhe bangawasusa ama-sanctions. Sike sibone ukuthi ngemva kokususwa kwama-sanctions lawa iZimbabwe ilokwenza ngcono yini makusiya kwezokunotho.
Kodwa abanye bathi akasoka sithole isikhathi sokuzihlupha ngendaba zeZimbabwe njengoba kuzafuze aqede isikhathi elwisana lomkhuhlane we-coronavirus odla amahabulo eMelika. Abanye bathi uzaqeda isikhathi sonke ephatheke ngenhlelo zokuvuselela umnotho welizwe lakhe. Kwezamalungelo luntu lombuso ohlonipha intando kaZulu, bakhona bathi iMelika kayisoke ibe lezwi lokukhuza umkhubalo njengoba umnumzana Biden ecotshwe kugcwele amasotsha idolobho lonke ngoba kusesatshelwa udlakela lwabangahloniphi intando kaZulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukugcotshwa kukamongameli weMelika omutsha umnumzana Joe Biden, yena oseqale umsebenzi.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela manje kanye nawe Nkosi, kanye nawe Nkosi, mangihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi, angifune yami ndlela ayipelintando ya mangihambe mina kanye nawe Nkosi, kanye nawe Nkosi, mangihambe mihla yo kanye nawe Nkosi, angifisi yoni mfuyo ize kimi Nkosi ngicebile.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kaseko. Umnumzana Joe Biden usegcotshiwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Yeah.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.